izakhamizi uyilonga izithi zilokhu zisebuhlungwini ngodaba lombhuqazi wegugahundi wakhutshwa ngesikhathi ilizwe lisanda kuthola uzibuse lapho kucatshangelwa ukuthi kwabulawa abantu abafika izigidi ezingamathumi amabili. Lanxa umufi umnumzana Mgabe wathi okwenzakalayo ngaleso sikhathi kwayekukuphambana kwengqondo nje uze waya kogoqonyawo engaxolisanga ngalesi sehlakalo. Umnumzana Alec Ndlovu westezi lapho kubikwa kwabulawa khona abantu abaningi ngesikhathi segugahundi uthi babelethemba lokuthi sokuzalunga ngesikhathi bethatha uzibuse kanti bababuzanga elangeni.
Sajabulela Independence kodwa okwalandelayo kwaba lochuku, kwaba lodlame, kwaba yikubulawa kwabantu, kwaba yikunyamalala kwabantu. Igugahundi yinto esimkhumbula ngayo, kanti ngaphandle kwalokho simkhumbula ngokubhidliza umnotho welizwe. Ye, inkosi yenzile intando yayo, kodwa ke lubaba imbali yakhe ibimbi kakhulu, ibingcole kakhulu.
Unkosazana Betty Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi esitezi uthi wazibonelanga wakhe ucuku olwaqhutshwa ngumnumzana Mgabe ngaleso sikhathi.
Wabulala abaningi uNontulo, ephethe egcizela abantu bephila esitezi ngapha esikhathini eShowa, abanye bathathe basuswa ngabakithi sebabulalela ebhalakwe. Hhayi kalale kalale ungcono nokwendlalele ngabantu bonke labo.
Umnumzana Nicholas Van lesinye njalo isakhamuzi sesitezi uthi ubenesifiso sokubona Mgabe emiswa phambi kwekomishini yokukhumisana umlotha atsho ukuthi kungani waqhuba lo mbhuqazwe wegugahundi.
Kathesi sizwa kuthiwa kule khomishini ebuyayo besicabangela ukuthi uzakuba khona ukwenzela ukuthi aphendule zonke iziga lezi azenzayo. Lesithumbe phela uzawuthi athe hamba esesihle impendulo yesizathu esamenza wenza ulunya olungaka. Oh, siyamzela kodwa ke uza kubona phambili ulele yena lobuqhawe bakhe loba evele ebufundele ukubana aze siceda thina amaNdebele.
Osakhulula Mthizi Gumbo uthi Mgabe uthi yehlangele imbali yodlakela usewudale ukuthi lalaba abamthuthunela umbuso basebenzise indlela efanayo ukwalela esihlalweni.
Hayi, abantu bezobethwa ngumoya. Kungayisikho nje ukuthi khona isintu sethu siyala ukuthi khona sijabulele ukuthona komuntu, kodwa kungabe kubuhlungu kwabemuli, kodwa hhayi njengelizwe thina hhayi siphungule. Kodwa uthiye esihlanyele inhlanyelo embi kakhulu, kodwa udwayi ufa lensiba zakhe. Kodwa lo udwayi lo uthiye ezinsiba zakhe wazithiya ezinye zenungu ezisihlaba kakhulu
umufi umnumzana Mgabe ubikwa ezabekwa endaweni yamaqhawe esikolweni ngenyanga ezayo ngemva kokwakhiwa kwengcwaba lakhe okukhangelelwe ukuthi kuthathe inyanga eyodwa. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisesitezi ewilonke ng-Albert Ncube.